Basitshelile abadala, basitshelile ogogo bathi, hayi hayi bo, awuhlaye fayo,
leli lizwe yobuswa ziyoni.
Lani lina bakamthwakazi, siyalixwayisa, sithi
vukani.